Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni po studio 7 ngolwesihlanu umhla ka 25 zikumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezano PF.
So izinto zomnotho lezi zikhona izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esiloku kuthengisa amabhenki weZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki amazwe lawo lamabhizinisi engavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukutshengisela lokhu besithi kucitha nje isikhathi kuphela.
Uzi umuntu yabanjwa namhla kusasevuke sekhuthile ukhangele onasa ezabocommand agriculture zona lezi zidliwe ezadliwe but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Kubanjwa indizamtshina yeZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abahuquluzi akumangalisi nxa izehlaka lesinjengalezi o izinto ezinjengalezi zenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Namuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izijeziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF. Lesi isinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lo-African Union. Kodwa kulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa, leTanzania, eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba lemicimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele ePhalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi oyibandla lezano PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola edolobheni lePlumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje, njalo yena lamanye amalunga ibandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni, ngakho ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulima East lalelibulima West sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazule behlala bonke nje. Ngakho ke ngikhuluma kanje kuzaba nokufola okuzakwenzakala etown ePlumtree, kube nokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zathuzeletehanga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi wePhaliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli lendawo ezijiyeneyo kudala lePhalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edina Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe aweSADC amamukele ukuthi liqiniswe ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu kulento kuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana nalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003. ukuthi izigera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ifanishwa ukuthi iZimbabwe inayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokhu kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esileke ukuthengisa, amabhenka weZimbabwe angenelisa ukusebenza lama mabhenki, amazwe lawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kusethethwa izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe, wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudalela e-Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engwebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe, andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
UNkosazana Lungile Masuku, isakhamuzi seGwanda, uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe ama-corrupt officials. Uze umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba lenhliziyo ukuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba ababusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthe lebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe, ngoba ukuthi abantu bazi baphile yikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele ezingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, but zisele ukuthi indaba kuna basukume bama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe mnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesa leZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokuthengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube, lokhu sikudaba lunye unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obethi Mpofu uthi uselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yezijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe izijezo lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla lezanu PF kumbe ngumuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izijezo lezi zafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezi mali eziningi okumalisayo ezabhalwe mina ipolosi ngirana marukuza nama-companies e-tourism, ama-lodges njalo lama-boats athwala abantu ama-tourists lama-moto ezithwala abantu ababona inyamazana. Abantu laba babhadala ngama-credit cards avela emazweni. Kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangaboni ibizo le-company lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula ama-million amaningi ezivalelwe ngaphandle. And ukuthi kugcina sesiswazi ukuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe. Ngokuthi sasiqhathe abantu abaningi kodwa sesabantu bebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani. Bake babone uphela ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamizimpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali le impofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzweni i-State Department. Bani ngathi lokuzweni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala into ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyalibhadelele njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika isevisithi. Nxa isikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakibhadale ibhadalela isevisi eyenziwa ngaphandle kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona. Then bamayibona ukuthi imali le iyakhe umuntu lo abamzondayo bayivala.
Singathi wena Mpofu ngwakho
ngobufakazi bakhona izimali zonke zethu ezivandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela ukuthi hayi imali ibuyile sibili kodwa kuthe singayirelease.
Singathi sibili ule mali eningi kakhulu ukuthi ungabe ule figure sibili yokuthi hayi imali yami
imali eningi almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokuthenga?
Aha, no, uzayithola njani noma sanctions ekhona. And akasimi ngedwa kulabantu abaningi ama-businessmen, ama-companies, ama-banks lawo uthiwa under sanctions ayiye bathathe izimali. Yikho amanye ama-banks avala ngikhona ukuthi khona izibanzi zakhona zigcina sezivalele. Ukuthi khona ukuthi babulale vele i-business ethuthukisa ilizwe leZimbabwe like in our case njalo ediliza abantu abasebenzela uhulumende njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lombuso welizwe lelo.
So singathi-ke le bhanga yakho lena owawulayo ingabe yadilizwa khonokho vele
kulezi mali ngezimangaliso ezabanjwa khonale.
Lo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatabeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo yinkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikweletho esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebisiselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
aluba abakhokheli bezano bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho bekumele ukuthi ngesehlaka lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezano ngabaphangi abakhuquluzi akumangalisi nxa izehlaka lesinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika nokuvimba inkulumo yobomi babo nobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa sokuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho njengobana nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso abawuhluthu la ngodlame konke sebeyehlulekile ukuthi bakwenze sebeyehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngitsho lezomnotho sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions yiyo indlela engingathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo kusitshengisa okuningi ngezanu kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile
inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF uthini ngalokho
ele South Africa kalikazi vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnangagwa labo bonke abaphanga asebenza labo alikaze layithatha indaba leyo serious ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxali zakwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigcile impande zakhe iSouth umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili ukuthi ngokuqotho bazama uncedisa eZimbabwe ukuthi izijeziso lezo beziphanyekiwe zisuswe abalandaba lakho lokho eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweZimbabwe izijeziso ezibunjwe yiZanu PF labo bonke abakhokheli zanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika nalamhla abantu asebebulewe nangendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalitshiya lithe bhazalala lilele phansi ibeqhubeka nalamhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo ele South Africa bayakwazi lokhu iinkokheli zeSouth Africa ziyakwazi ukuthi izijeziso ezinkulu ezukuzulu wonke waseZimbabwe umntwana wonke waseZimbabwe izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe
alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe ANRZ lokhu kuza ngemva kokuba idale leCabinet lesule isivumelwano setender esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe esihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba leThe Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilithumi i-$10 million imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke le-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba le-Newsday lithi odokotela asebekhalele umsebenzi wokwenyanga phose ezintathu bathi kabayithoniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwani ndaba wezisebenzi vele abalayo. Njenge sengidedela emuva balaleli ngilithiye ezandleni zenu ye lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i-2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eSouth Africa eJohannesburg. Mina into yokuqala engikhala ngayo ile matshi okuthiwa bakhala ngayo xa kwizanu PF efuna ukwenza imatshi bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona, kodwa uma kungabanye amaphathi lakhe MDC ibifisa ukwayeza ama-demonstrations kodwa bayala. Kodwa noma bengaze bezama ukwenzana lokho ngeke kuze kubayenze bebe popular. Into yokuqala, wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawanga ngama-sanctions, ibulewe yi-corruption yezanu-PF labantu bayo. Kuze kufike lana izwe likhona, yibo abatshontshileyo i-diamond yakwamaranga ayitshontshwa ngama-sanctions, atshontshwa yibo. Kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yazithola ikulapho esikhona njengamanje. Ngibuye kule ndaba kaThokozani Khopi. UThokozani Khopi kube uthunyiwe ukuthi ezodilize MDC kube uthunyiwe kwezani. One, abanabantu abamthandayo akanayo isupport, ungenile kwi-election wahluleka, abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC. Sibuye kwenziwa i-Congress bathi bamkhethile uChamisa, nazo ukuthi usafunana kasichiye kasimele khatshana le. Ngoba uzobe lokhu ethi abantu bangahameza vele, ngoba vele abantu bezimbabwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe. Uzabe sithi abantu bayamhlukumeza ethi uChamisa umthumela abantu, akula muntu othunywayo vele into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu.
Linjani balaleli labasakazi beStudio 7? Hayi, siyaphila ye. Hayi, imbono bakithi besikhalaza kakhulu kuzanu PF shuwa, ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibo abaphetheyo. Ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze lerandi kubakithi abantu bephile, esikho khona ngoba abakuboni yini, alikuboni yini bantu bakithi? Ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola. Ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa, bethenga ngawo private. Ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa, kungcono kakhulu. Ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha, angathi bayatshontsha akurayithi. Zamani shiwa, kanti kwehlulani. Into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze, lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise? Lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo? Vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke. Olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenzi, sizazigcina ifike ebhenki. Number 2, zamani ukuthi likhulume laleli jaha okuthiwa nguJamisa. Shiwa likhangela ukuthi ilizwe liyafa, ifa daily lithuli kuphela, lithi kuyalunga. Akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana, kwalungiswa abantu bebonke. Ngoba layo labantu abaningi khonokho aroda adonsela muva ngakho, liyakubona ukuthi kuyalehlula. Likhala ngama-sanction, amarandi akhitshwe yoma-sanction, amadola akhitshwe yoma-sanction, akhitshwe ngamantu uhulumende yeZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini. Sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuzange nathi ibhiya kodwa bona beyinatha, yikho khona ukuyana phela. Ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa. Hhayi, ngiyabonga uMageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 kuStudio 7. igama lami ngikhosteli. Hayi, mina ngibona nje lokho kwezanu okokuthi bebizisa daka ukuthi izoprotesta kanye nabo. Ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba ngiyabona lama leaders weSadaki la, yiwo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa bakhipha wonke umnotho wabanikeza imali. Kunina zami ukuthi abantu abayikhuluma labase-America bayikhuluma nabakuphi, badlalisa imali. Khona manje yabona, nango uThokozani Khuphe naye uyalwa, ulwa nawoChamisa. Nabo Love Mo Maduku balwa noChamisa. Isitethi sokuthi ngabe balwa nezanu eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogesi, asisela lutho. Kodwa bathatha imali bethenga ama-leader, especially South Africa, iyasibulala. Ifuna ukuthi thina amaZimbabwean sibe izigqila zabo, yonke into enhle siyibonele kubo, njengoba manje nje badlala ngathi. Ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi baye babona ukuthi kathi South Africa le yiyo ekhokhela iSADC, eyiyo etshela ama-leader wonke laseSADC ukuthi abayenze yini belomona kangako ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele. iZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. uChamisa ukhethe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngabajoyina izanu, ngoba siyabona ukuthi alwa naboChamisa, MDC kaChamisa. Abajoyini izanu one time, ngicabanga ukuthi uChamisa angababitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe, kodwa uChamisa angababitha uThokozani Khuphe, Love Mo Maduku, abajoyini izanu bezama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti bemaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezenzakala lapha kwele Melika. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House awebandla lamaDemocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki, uthi okufuna kwenziwa ngamaDemocrats kuyizeleze, ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amaDemocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamqotha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo, Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Kusasekuseni, hayi uhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi liyamatsha, abangayiyo asazi lakho khona ngapho, kodwa ke libe lempelaviki enhle.